Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSoshtown. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina ngelimitations for one constituency, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
NgiseCosmos City, labo bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela amaphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho yeZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi abazoze benelise ukuvota, njalo bengaze bekwanise ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sisho ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSoshtown. Omunye wathole ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusitsho ukuthi umuntu lo nxa engavota kutsho ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwesi, kumbe siya le khona le Zande Plumtree eMathi South esiyavota. IZEC isilahla abantu abaningi, lokhu sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. uMnangagwa azatshena ukuthi hayi, sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esikwenzwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1000, kodwa nanzela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusitsho ukuthi kwenzwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama police station ebulenjini. I police station imele ihlelo ibe le 1000 i software esithinge we software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i police station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasoze bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu yikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna ukutaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelazi menemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba le siyiphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandeni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandeni, bona abavele behlale emadolobheni lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu we-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abe-ZANU-PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ozancintisa eBhinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso webandla le-ZANU-PF uhamba njani khona le eBhinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers abebewafuna phe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuthiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa ukhona usuthintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyeleyo kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation zangeniswa sem-constituency emabili yamaministri ngakeloba osimangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba babambaniswa labo baba uphuthi ngakhayela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina nge-delimitation sebefake ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye okhomishini
thina bengavumelani lalo.
Thina angifuni ukulikambela amanga baba Gandhi. Thina uhlelo le limitation ngabebhinga lusihambelana ngendlela efaneleyo. Ngizabanye bayathaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo. Ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency Ibhinga North ifika lapho ephethela khona yi 284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo ukuthi sisigele ukuthi ngibe ingaqunywa Ibhinga South layo iphose ifike kuma figures onalawo incane nje kancane kule Ibhinga North kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistile ukuvota Ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregiste ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 21,000, 22,000, 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency. So thina njengeBhinga engakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye amawadi ethu engezelela eLupane ngale ubana iLupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu beBhinga ukubana yindaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu ngeleyo delimitation. Icine isibona amanye amawadi ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo amawadi ngoba thina iwadi yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency iwadi A1 so yinto sibili esihluphayo lokho. Sesikhangelela ukubana lathi njengabantu beBhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocate kwesinye isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokhu sila ama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga.
Alo-ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu-PF njalo ezancintisa eBhinga North efuna ukumela lesi sigaba edaleni lephalamende.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki. Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza. Ngolwesine bebese Cosmo City. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Muzo Banzi izikhali.
Ngise Cosmo City labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje bekugcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu. Mina ngise Cosmo City ngisebenzela emafemini e-car center.
Manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa?
Sisele silokwesaba kakhulu, sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona. So kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa. So yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima?
Kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa abantu imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya
lo ke ngumnumzana uzobanzi izikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Mina ngiyaphila kwisha mnalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngeveki engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma izothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela kanjana ibeyikhiphi ilanga njalo lokuthi khona bebezojheka lokuzela amagama abo iqedinga so abantu begibele ngemali izalukazi gibele ngezigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abanye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lobantu maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le so ukhomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngozulu.
Yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuzi yeyi ezama ndoda zivoyo lawo kuthiwa yini thina sihiza hey, akule butsotsi hoda ke nisitheleleni ukuhlamisa ngabo phama bhurugu ezano veli ibhokile ithengisa abantu amayouth angama-5 labadala manje hayi amayouth lahalangqondo la lapha nje njengeyi-ward 8 yona ngokwayishone yibhizi bephiwa abadala labancane ama-$5 kodwa wasebelana nalowo mntwana kuthiwa umkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti ethiwa $5 lesuku zonke aba bashamisa bopha amabhrugu eyizake ebhokile nelokuzeni yayele bona lawa awathatha isinyuzi laba hhayi ngabe butsotsi.
Basakazi abalaleli livuka njani linjani mthokazi wonke hhayi siyabonga inyuzi umasenga lo okhuluma ngilapha ngisegoli hhayi siyabonga inyuzi sibonga nje le mbono yabantu baqinisile laba bathi kufanele i-audio ibe mfitshane umuntu singarekode kude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwa-ke lezi lonke ezumuntu ihlala phezu kwehlala ngicabanga ukuthi kubalulekile konkeyani ukulandele kuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohleze senza uhlelo lokuvikelela uhlelo lwakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahamba echeka kumbe sisekhona ngomgqibelo ngabo-2 emini lwehlelo lwe-diaspora ukuvingelelana laphana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden laphana ngangene kule-app ukuthiwa i-radio garden download i-app yakhona ye-radio Zimbabwe like i-page lakhona ku-Facebook laphana thatha inamba zakhona zama ubatshela ngayo ukuthi bemlalele abeyenzaka umhlangano wakhe lapha bona ngani laphana uright ayeke ngapho kuloke sezela into ezenzo zobuntwana lapha lapha sihlangelele umuntu ozakukhomenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini labakhuthaza abantu ukuthi kuhambe kuyevotwa silungisa ilizwe abroke senzela ubuntwana mdala lapho into zozuzu esenzela into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina ukugreate bani lo lomjita lo azi kasihloniphi kahle kahle kathi ngihlala ngizwe lento yakhe le mdala ke bala ibala inkomatsiyana engilesikuba sangiwo kwale esifakele esenzelile ukuzeni esifakele ukuthisa nje ezingelangqondo
salibonani balaleli nabasakazi baka Studio 7 eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izano nje kodwa kukhona yakuyacabangela khona abantu bezimbabwe nje impela abantwana nje bezimbabwe abacabangela okuyiwani ubona lapha la maplazi ayi-21 manje bona kathesi bathenga ama-helicopter ama-helicopters isimo sasekhaya sinjeyana ngawani uyemuzi u-Anglo Msibanda esekutshela ukuthi sajayele ukusola yini ofuze siyincome or siyibuke ngama-helicopter abo bona bezazigibela sizapha sayigibela thina sizihlalele enkaya lapha emkusini asilala amasimu bona bale-21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sihamba emagodini nalawa angalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamitu ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama-helicopter sisho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto iBMW or iMercedes Benz abantwana bengela school fees ukudla kungekho ekhaya uyabona ungubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikungcono bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe ukhona nje okuyi-1 ayi mina ngingaze ngikubone mina hayi amapulazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamapulazi nyana bafaka wona ama-ovedi asidayisela futhi ngenkomo amapulazi zayidayiswa la ngenkomo awunanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abasesouth africa asebephelwe ngama-permit nabangenama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba naye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikhulu sokumele babe la maphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathesi ukuthi akula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akuna nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abakorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Del Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
so okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore uma kuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomo we-America i-government ihluleke ukubhadala izikweleti zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka. So uBiden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage, ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweletu eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe. So akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihlule ukubhadala izikweletu zayo.
Abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika, ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola leMelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala?
Mina ngokubona kwami amalungu afana labo BRICS lawa, ama-reasons abo ukungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu, i-value yalo mawuli compare lama-currencies abo abawasebenzisayo bona, ngathi njenge-South Africa eyi-member e-BRICS, uzobona ukuthi i-rand mawulikhangela seliwile compared to i-dollar. So obviously makuyukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama-currencies abo ukuthi akwanisi ukwenza nale dollar, bazochoose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a-different currency. Kodwa mina ngokubona kwami i-dollar ukuqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa i-dollar, ngoba kuzo affect ama-currency abo even more. Njenge-randi khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 randi to i-dollar elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku-World Bank laku-IMF, and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama-US dollars.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika.
Power.
ingoma ezothileyo kaAmanda Black isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na? Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.